ukuthi izinto zisebenze phambili kusiya phambili, kufuna ukuthi abantu bangabile lengqondo naleyo yokugive up, ukuthi nxa kungasebenzanga khathesi, ukuthi kusebenze in 5 years time kuzakuya ngokuthi abantu sigive up kumbe asigivanga up. So mina I think ukuthi abantu just need to keep moving forward ngokuyi-pressure indaba.
Abantu bangenzani ukwenzela ukuthi nxa sokubuya isikhathi esibuyayo sebezilungiselele lo hulumende la sengani nxa sencwebekile?
Anti khathesi kulama-court lezinto ezinjalo, anti izinto eziningi zisebenza ngokuthi kube le-pressure ukuthi abantu beze ukuthi kule nto efunekayo. So ungaba lama-pressure groups nxa ngingatsho njalo, wona lawa amanye avele khona aqhubeke lokho esiya phambili. Ngoba engxayikhathesi kungaba nzima ukuthi kuntshintshe ngoba vele i-election sifika. But isidlulile i-election singale, kungenzakala ukuthi kuvuleke ithuba ngoba ababewinile babe sithi asesele 5 years time siyabe sesilungisile i-diaspora sisesayidini yethu, ngcono sivule intona sisesele 5 years to go. So kulalelo thuba futhi
ubona ngani abantu kumele beqhubeke sibili befaka sibili kuloko okuthiwa yi-pressure ngesilungu uhulumende, kodwa bangaze bekwenze khonokho kukhanyazani phela le court yathi kungani lokho kuzima lokho?
Iye, angisho phela i-court umthetho omunye lakhulu uzalandela okufunwa ngabantu. Khathesi kungenzakala ukuthi umthetho kawukuvumi khonokho, kodwa abantu kungafika isikhathi nje bese kukhanyiswa kule majority ethi no into le kayenzakali. Well, anto kuza move ukuthi umthetho ukuze utshintshe ukuthi bese sitsho ku-right. Then okwe-court, i-court isizalandela umthetho ngoba i-court anto nilandela umthetho. And umthetho wona ulandela ukuthi abantu abaningi bafunani. So thina singagxila khonapho kutheni kuyini abantu abakufunayo. Kungafika lapho sokufikile lapho kufika khona ku-turning point ngesilungu. Then kuyatshintsha, then ama-court la aqalisa ukuthumayela umthetho wabo songumthetho welizwe.
Ye, kodwa wena ubona zani kuzakwenzakala ngelilanga sulo ukuthi abantu abangapha eMelika uzokuthiwa bayavota khonapho esikhundleni seZimbabwe eWashington kumbe lapha abakhona endaweni ezijene?
Mina I'm very hopeful ukuthi into ezakwenzakala, ngoba ngithi khathesi into kukhanya into ekhathazayo khathesi or into enqinekisa abantu yikuthi babona ingani abantu abakudiaspora bafuna ukuvotela ukukhipha laba abazibambileyo khathesi. Now yikho abasagxile kukho kakhulu. Mina ngibona ingani kuzafika ithuba lapha ababusi ekhaya bazabona ukuthi no, singagxila kubantu abakudiaspora ngoba bangasincedisa ukuthi sithuthukise ilizwe. Ngibona ingani yinto engenzakala ngoba abantu bafuna ukuthi ilizwe lithuthuke. Khathesi into eqine kakhulu ikuthi abantu abakudiaspora babonakala ingani bona bahlezi kuhle, bafuna ukuphongwenza into yokuphambanisa izinto ezisekhaya. Yingqondo embona ingani ukhona khathesi. So lathi silapha kudiaspora kufuna ukuthi sibe le ndlela yokuthi sicine sibonisa abasekhaya ukuthi hhayi, thina esikufisayo ukuthi ekhaya lakho kube kuhle njengalapha esikhona ediaspora.